Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazomu hle olamukela emoyeni ngolwesine mhla ka 14 kuzibandlela 2021 nguntungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje
bazama ukuthi kuba clean igama lemedical leli selithathwe ngu-Donald Trump walidonsela edakeni. Ingakho beforced kakhulu ukuthi u-Donald Trump bamimpeache.
Umnumzana Donald Trump ube ngumongameli wemelika wakuqala embalini yaleli lizwe ukwetheswa amacala kabili ngohlelo lwe-impeachment. Kubhubhe abantu abangamatshumi phose amane 38 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane 1017 belo mkhuhlane lo.
Ukwanda kokugebengu lokugethusa kakhulu. I think kungabe kujengisa umumo ohlubo oluphakathi kwelizwe ukuthi into sizima kathesi abantu baningi abasebenzi.
Imisebenzi yobusela bezinga laphezulu obugoqela ukubamba izimota ezithwala imali inkunzi ikhanya isanda elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Donald Trump ube ngumongameli wemelika wakuqala embalini yaleli lizwe ukwetheswa amacala kabili ngohlelo lwe-impeachment izolo. Amalunga edale lephalamende ele-lower house avotile avumelana ukwethesa uTrump icala lokuphehla umvukela ngemva kokuhlaselwa kwephalamende ngabasekeli bakhe ngeviki edluleyo bezama ukuvimba ukwamukelwa kukamnumzana Joe Biden yileli dale njengomongameli weMelika omutsha. Abebandla lamademokrasi abayibo abatshutshisa lolu daba bathole usekelo lwamalunga ebandla likaTrump elama-Republicans alitshumi baba ngamakhulu amabili alamatshumi amathathu lambili 232. Abebandla likaTrump abavote bephikisa kodwa badliwa ivoti babe ngamakhulu phose amabili 197. UTrump uke wetheswa njalo icala lokusebenzisa iofisi yakhe ngendlela engayisiyo iphalamende nyakenye kodwa idale laphezulu eleSenate lamfumana emsulwa. Kucala lakathesi lona elilakho ukuthethwa yiSenate uTrump esesukile esihlalweni akukakhanyi ukuthi iyozala nkomoni ngoba amademokrats kawalawo amanani adingakalayo ukuthi amfumane elecala kulelo dale. Sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Tifa Dube.
Abantu bemelika babonkomo ama-politicians bazama ukuthi kuba clean igama lemelika leli selithathwe ngu-Donald Trump walidonsela edakeni. Ingakho beforced kakhulu ukuthi u-Donald Trump bamimpeache. Kuza njalo besenzela ukuthi kulamanyethelo thize abawaziyo ukuthi nxa bengamyekela azayephuma esikhundleni sakhe engazange wayenelisa ukuthi akhitshwe noma mhlawumbe athathelwe i-immunity leyana yokuthi nxa ungumongameli or nxa uke waba ngumongameli welizwe kulezinye izinto ukuthi awusafanelanga ukuthi uzenziwe ezifana lokuthi ukhanjiswa emthethwandaba lezinye izinto okwethiswa amanye amacala athize. Nxa engaze ayephuma ephuma nje engayimpitshwanga kuzatshengisela ukuthi baza kwehluleka ukuthi bathole incazelo noma bake bamdonsele ezinkantolo bake bazwisisa ukuthi kuhamba njani. Yingakho ukuthi impeachment leyi yiko njengoba sitsho ukuthi ithwele umthwalo omkhulu kakhulu, umthwalo wokwesula udaka elizweni leMelika, njalo lo mthwalo wokuthi benelise ukuthi babone ukuthi into leyi bangayigeza njani ukwenzela ukuthi babe lenqubekela phambili. Yingakho namhlanje nxa sisiyakhangela bakhona abanye kukulower house laphana ama-Republicans ayiwo abaphathi ka-Donald Trump abaye bahamba bayavotela bavuma lokhu okuhlongozwe ngama-Democrats.
Ama Republicans kudalele Senate ubona bebambana lama democracy yini bemfumana elecala uTrump.
Kusenethi babunkomo kuzabe lobuzinyana thize ubunzima obuzabe khona ngokuthi into ekhona kathesi kuma Republicans iningi labo basanoya amakhanda benoya amakhanda nje bacabanga izinto eziningi babunkomo ezihlanganyela ukuthi nxa bengathi basekele ukuthi uDonald Trump abe convicted kuzatshengisela ukuthi iparty yama Republicans yiparty yezidlova kubuye njalo bekhangele njalo ukuthi ama Republicans noma uTrump eyenze inhlekelele leya leyo kodwa ke basasele lama ambitions ukuthi iparty yabo basafuna ukuthi noma kukhetho olulandelayo noma kuma next elections ama Republicans abuya angene kukhetho loluyana babuye njalo bayenelise ukuthi banqobe ingakho ukuthi bazama ukuthi lapho ba calculate babona ukuthi into abangayibona enganceda noma engayenza kube lenqubekela phambili kuyini.
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe. Siqoxele omunye njalo ocubungula ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Into enzakaleyo, we have never seen it before and it has never happened in the 240 something years that the United States is a country. I-impeachment singabona sokuthi licebo elokuthi deter ama-president ngoba when the constitution was put together ngama founding fathers ayefuna ukuthi ungabi le monarchy like a rule in America. So sibona uTrump se impeachwe kabili meaning ukuthi the first impeachment he did not learn his lesson ukuthi iAmerica lilizwe elihamba ngomthetho. No matter how many people you can convince, the majority still believe in the rule of law.
Abebandla lika Trump lama Republicans abanengi bathi ukwetheswa icala kuka Trump ngama Democrats kuzakwezela ukufuthelana okukhona elizweni kwehlukanise abantu. Ungathini ngalokho?
Ngamanga la ngoba thina sibona ukuthi for years and years ama minorities labantu abamnyama they've been looking away or giving majority second, third, fourth chances. Labo kathesa umele bakhulume lomunye wabo uTrump ukuthi hayi into ayenzilele to incite abantu ukuthi babe nodlame is not good.
Idalele Senate lona ubona limfumana elecala yini uTrump? Ubona ama Democrats ethola usekelo lwama Republicans?
Sibona ama Democrats ale 51 votes ku next Congress. So they need 17 votes crossing over from ama Republicans. Ngibona 5, 6 or 7 or 8 ababuyayo. But ukuthi 17 okwakathesi hayi angiboni.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. Yena umongameli Trump uphume kumabona kude kulandela ukwetheswa icala kwakhe kodwa kazange alulokothe loludaba. Usolenje udlakela wathi labo abenza ubudlwangudlwangu egameni lakhe kumele batshiyane lalumkhuba. Uphinde wakhuthaza njalo ukubambana kuZulu.
My fellow Americans, I want to speak to you tonight about the troubling events of the past week. As I have said, the incursion of the U.S. Capitol struck at the very heart of our republic.
Bantu bakithi, ngifuna ukukhuluma lani ngezehlakalo zeviki edluleyo. Ukuhlaselwa kwedalela ePhalamende. Lokhu kwacunula izigidi zabantu kungakhathalekile ukuthi umuntu ngwaliphi ibandla. Kahle ngicace, ngiyalusola kakhulu uDlakela esilubone ngeviki edluleyo. UDlakela alulandawo elizweni lethu. Uhlelo lwami lweMake America Great Again luhlezi luluhlelo lokulandela umthetho lokusekela amapholisa. UDlakela angilusekeli. Hakula msekeli wami oqobo ongasekela uDlakela.
Political violence. No true supporter of mine could ever disrespect law enforcement or our great American flag.
Lawo ngamazwi kamongameli weMelika umnumzana Donald Trump. Kupupe abantu abangamachumi pose amane 38 nge coronavirus eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula kancane inkulungwane 1017 belomkhuhlane lo. Lokhu ngokwakuqala ukuthi ilizwe lilahlekelwe ngabantu abaningi kangaka ngosuku lunye ngenxa ye-COVID-19. Inani lasebebulewe ilomkhuhlane selokhu ufike eZimbabwe nyakenye likhwele laya kumakhulu phose ayisithupha 589. Asebefunyenwe belawo bona bakhwele baya kunkulungwane ezedlula ezingamachumi amabili lane 24,256. Phakathi kwababhubhe izolo abangamachumi amabili ngabe Harare kuthi abayisishiyangalombili ngabe Manicaland. Kobulawayo khona kubhubhe abahlanu, abathathu ngabe Maswingo, oyedwa ngowemashonaland central kuthi oyedwa njalo ngowemidlands. Ubusela bezinga laphezulu obugoqela ukubamba izimoto ezithwala imali inkunzi kanye lokugqekeza ezindlini ikhanya isanda eZimbabwe kulezi nsuku. Ngeviki edluleyo kulamasela abambe imota eyayithwele imali engange 2.7 million US dollars echinoyi. Kulabasolwa abayisishiyangalombili abamiswe enkantolo izolo beseteswa lelicala. Kuthange eChinoyi njalo kulosomabhizimusi odumileyo umnumzana Theodore Mhlanga ongenelwe ngamasela ahlomileyo endlini amtshontshela i-$60,000 njalo amthathela imvundiso ye-fertilizer engena ku-$88,000 kanye le mota yakhe ngokutsho kwamapholisa. Sixoxe legqwetha umnumzana Dumisani Dube.
Ukwanda kobugebengu lokugethusa kakhulu, I think kungabe kutshengisa umumo ohlupho oluphakathi kwelizwe ukuthi into sinzima kathesi, abantu abaningi abasebenzi basezindlini nxa ye-COVID. Amabhoda la-South Africa kuvaliwe, so kwenzisa abantu bezame ngayo yonke imizamo engaphandle komthetho ukubana bephile. I think kutshengisela obala ukuthi ilizwe kwezomnotho siphakathi kodubo olukhulu kakhulu ngoba into le ibingayandanga or ibingavamanga eZimbabwe.
Inkunzi ebanjwa kulezi nsuku efana lokubamba izimota ezithwala imali ivame kakhulu kwele South Africa. Ngokubona kwakho kungaba kulezi gebengu ezivela eSouth Africa yini elizweni kumbe izigebengu zeZimbabwe esezisebenzisa nje indlela le evame kwele South Africa?
Ngokubona kwami so bantu beSouth Africa ngabantu baseZimbabwe, akula even ebantwini aseke babanjwa otholakale ukuthi ngiwayele kwe-South Africa. Nxa ukhumbula ukuthi ngesikhathi umnumzana afikile Mbalule ngu-Minister for Affairs, Minister of Police sorry South Africa, uke wakhuluma ukuthi basuspect ukuthi iningi labantu ababamba inkunzi South Africa ngabantu abasuke kweZimbabwe abatrinileyo, abanye bangabe baleke esisotsheni esipholiseni ngoba kubala even kuma-cash and transit ukuthi ngabantu abalobungcweti kwezempi or kwezokula. Indlela abenza ngayo kuyekhanya ukuthi ngabantu balobuciko okuye ukuthi ngama-ordinary civilians. I don't think ngama-ordinary civilians, ngabe ngabantu abale background military kumbe esipholiseni. And aso bantu be South Africa ngabantu bakhona apha eZimbabwe abangabe behamba besiyayenza ukuganya South Africa bephenduka. Manje ngoba kalesi kungadluleki emabhoda, yikho kwenza ukuthi amacala lawa ande kakhulu eZimbabwe.
Emithethwandaba ungathi amacala obugebenga obunje aphathwa ngendlela yini izephulamthetho zijeziswe ngemfanelo?
Ezikhathini eziningi amacala ezigebenga lezi awapheli ngoba isikhathi bephiwa ibheyili abaningi labo liyabaleka obufakazi abutholakali kuyabe ngelamuntu nje olesibindi sokuthi eze phambili ezowedesa kodwa imithetho sibili ibazama ukunika esingathi ngama-deterrent sentences kodwa iningi labantu laba abaningi vele bangabantu abakuran maybe for 10 years and above bahlala babengekho bebalekela amapholisa balekela ingalo yomthetho so yinkinga ekhona kodwa kulawa amalutshwane amacala ayethiswa ayezephele bayagwejwa kakhulu sibili but uhlupheke ukuthi umthetho kwesi sikhathi uyamela wonke umuntu yikuven laba abagwetshwayo ema-magistrate court nxa sibe siyinkantolo enkulu yayi-court iningi labo babaleka ngesikhathi se-bail pending aphili bangathola amaphili behle bebaleke yinkinga ekhona
umnumzana Dumisani Dube ligqwetha Kamoke ukuphikisana kuZulu phezu kwesifazana ophume emsakazweni weZBC ngolwesibili esithi nguye olosana okwakuthiwa lutshaywe lipolisa eHarare lwafa. Owesifazana lo uphume egcizelela impiko yamapolisa yokuthi usana lolu luyaphila. Abanye bathi owesifazana owaphuma kuvidiyo ethukuthele njalo ebambe ipolisa ngekhola esithi litshaye usana lwakhe ukhanya ehlukene lalo ophume kuZBC. Lolu daba yilo olubophise iziphathamandla ze-MDC Alliance unkosazana Fazai Mayere lomnumzana Job Sikala kanye letatelizindaba uHopewell Chingono. Abathathu laba betheswa icala lokwethula impiko yamanga enkundleni zokuxhumana lokungcolisa igama labagcini bomthetho ngokuthi usana lolu lwatshaywa lipolisa lwafa. Ngaphandle kwenwele abanye abathi zitshiyene okunye okubangele ukuthi abantu basole ukuthi lo ngumuntu munye ikuthi izolo emthethwandaba umthuthisi umqambe ngegama elingayisilo elikhulunywe ngulo obesendabeni zeZBC. UChris Gande weStudio 7 uxoxele intatheli izindaba uLeo Monende.
Awukhani ukuthi nguye yini lo owaye kuvideo kumbena yisuyi osekwenza abantu bengani bayasola yikuthi u-investigating officer uLavumo Maruisa lo o-investigator indaba kaHopewell Chingono unike umfazi lo ibizo elitshiyene nalelo alinikwa lona ku-ZBC izolo ntambama. UMaruisa yena uthe umfazi lona kuthiwa nguShailene Marara, i-ZBC izolo ithe umfazi lo kuthiwa nguRebecca Msariri. So lokho sokwenze abantu abasola kathesi abantu sebezibuza ukuthi hayi umuntu lo nguye yini okwamaqini kumbeni lapha isitethi ngani isiqila abantu asikabikwazi.
Lina njengentatheli zindaba selike lazama na ukuthi limdinge umama yena lo likhulume laye lizwe ukuthi nguye yini uqobo ophume kuZBC njalo umntwana wakhe unjani sikhuluma kanje uyaphila na.
Njengentatheli izindaba sesike sazama ukumdinga lomama kodwa siyehluleka. Njengami ngizame ukumdinga ngaze ngamdinga laseBindura lapho okwakuthiwa wayesiya khona angamtholi. Abanye bahambe esibhedlela lesa ade kuthiwa wahanjiswa kanye lomntana wakhe ibizo lakhe alitholakalanga. So asikamtholi njalo asikazi ukuthi nguphi wakhona. Intatheli izindaba zeZBC sizicele ifone number kalomfazi kodwa azikenelisi ukusinika basithembise ukuthi baza sinika kodwa bakasiniki.
Ubona abanye ababekhona kusenzakala isehlakalo lesi selike lababonana lakhulumisana labo kumbe ngabantu abangaziwayo lanxa sikhangele kumabona kude bekhanya ukuthi ngobani?
Kulabo ababe kuvideo le eyaqalisa ukuphuma asikaboni muntu asikazi muntu ipolisa elalidonswa asikatshelwa ibizo lalo umfazi lo asikamboni ababekhona bebukele lokho kusenzakala labo asikababoni.
Umnumzana Leo Monende yintatheli zindaba. Izizalwane zakwele Uganda ziyavota namuhla kukhetho lokudinga umongameli ngesikhathi uhulumende walelo lizwe esolwa ngokuhlukuluza amalunga ebandla eliphikisayo njalo esevale inkundla zokuxhumana ebulenjini ezigoqela iFacebook. Abancintisayo balitshumi kodwa abahamba phambili ngomongameli Yoweri Museveni owebandla elibusayo ele-National Resistance Movement lomnumzana Bobi Wine owebandla le-National Unity Platform. Iningi labahlola ukuqhutshwa kwalolu khetho ama-observers abagoqela abeMelika labeYurophu benqatshelwe ukwenza lokhu nguhulumende. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Walter Sunonguli Mbongolwane.
Kusukela ngo-1986 kuze kube manje umnumzana uMseveni kakaze avumele ukuthi kube lokhetho olukhululekile. Sonke nje isikhathi abantu nxa kusiya ekhethweni abantu bayafakwa ngendlela yokuthi bahlukunyezwe amalungelo abo ukwenzela ukuthi bazi ukuthi kuyingozi ukuvotela elinye iqembu ngaphandle kwelakhe yena uMseveni. Yingakho ehlala isikhathi eside kangaka elokhu esembusweni. Angiboni nje ukuthi kungaba lokhetho olukhululekile ngoba abantu sebehlele bekwazi ukuthi iqembu likaMseveni liyenzani. UBobi Wine uyakwazi lokho njalo labalandeli bakhe bayakwazi lokho. Kungenzeka njalo ukuthi abanye baboshwe abaningi. So nxa sikhuluma ngalokho esithina ukhetho olukhululekile asikhulumi ngeUganda. Uganda ngeke nje ibe lokhetho olukhululekile nxa lo ubaba okhona manje esafuna ukubusa esiya phambili.
Sesikhangela abancintisayo ungathini ngabo njalo izehlakalo lezi ezisanda ukwedlula ke?
Abantu abasekela uBobi Wine siyabazi ngoba siyakwazi bangena esitradeni bebe baningi bagcwale bagijime belandela ukuthi basibonise ukuthi khona bayamseka. Kodwa uMseveni yena usekelo lwakhe alusuki ebantwini makhaza, lusuka kulabo esingathi thina i-political establishment, i-military. So yena kadingi sekelo ukuthi abuse, akadingi sekelo ebantwini, udinga usekelo kulabo abaphethe intambo zemilitary. Siyazi ukuthi uBobi Wine ule-popular support, ulabantu abaningi abamlandelayo. Kodwa ukuthi abuse kangeke angene laphayana. Ingakho sibone laphana bevala into ze-internet, bevala ukwenzela ukuthi abalandeli bakaBobi Wine bengawutholi umbiko, bengawutholi yonke inkulumo esuka kuBobi Wine, bezama ukunciphisa abalandeli bakhe.
Umnumzana Walter Sunonguli Mbongolwane uhlaziya ezombusazwe. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leKroniko libika ukuba izanuse zomkhathi zithi kusale ngozi enkulu yezulu lesikhukhula endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Inkundla yesayithi yona ithi umsolwa uLisani Ndleya umiswe enkantolo izolo esetheswa icala lokubulala uyise lonina ababedumile empandeni umnumzana Nicholas lo Margaret Ndleya. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngiyalibingelela lonke basakazi beStudio 7, ngibingelela labo bonke abantu baseZimbabwe. Engicelayo kakhulu ukuthi bakithi ake lilandele izixwayiso zona lezo ezikhulunywayo. Ikhoroni yabulala, siyayizwa mpela khonapho kubo Studio 7. Hayi Zimbabwe mpela kuba kubi, njalo kukhanya kuzaba kubi ngamandla. abantu lizama ukuzibamba sibili lizama ukuzibamba indlala ikhona ngiyini bangela ukubana abantu behle ukuziphatha kahle sebephithizela bedingana nokudla lempilo yakhona nje konoko nje ukuthi vele nje yona iZimbabwe vele isigaqe ngamadolo phansi abantu abala okungabaphilisa ngaphandle kokuba nje izukuline balime lakhona ekulimeni kunzima ngoba kade esemathebheleni ngikhuluma nje emhlabathini njengomhlabathi waseplumtree ikakhulu amahlabathi afana lakubumangwe kulima mangwe amahlabathi afuna imiqubu abantu abalazifuyo kodwa imiqubu igcwele emapulazini abalazi izimali zokuthi bakhulumisane nabantu bemapulazini bathwalele imiqubu abalime ngakho hhayi bakithi mina ngilawo amaningi kodwa-ke mina ngiphuma eplumtree emhlotshana igama lami ngifambeki okwamanje ngiseBotswana dade sivalele khona ngapha yona le corona
ngiyalibingelela basakazi bestudio 7 kanye labalaleli hhayi sithi sidlala impilo eyinto esibhekane layo le into yokuvala amabhoda leyokuthi singayo emakhaya siyabona iy'ngane zethu abazali bethu so into engani sihlanganisa ingqondo asisakwazi ukuthi sokuhamba njani ukuthi sichaphe amabhoda siyemakhaya so into engani ihlanganisa ingqondo leyo so into engani iyasihlupha sibe ezingqondweni zethu ukuthi ekhaya sizahamba kanjani njani umkhuhlane wakhona uyabhida emazonke so le mkhuhlane wakhona engakatholakali hhayi into engani inzima ey'ngqondweni zethu sibili hhayi into esihlanganisa amakhanda sibili basakazi labaleleli bonke akukhulumayo umgcini dladla oyelupane emzola 27 ikathesi sisewendawo eseBotswana
Sawubona msakazi, sawubona nawe mlaleli. Msakazi, mina uduwo engilubonayo ilama messages asecirculate ku social media. Abantu besithi ama jabs la kufanele ukuthi abantu behlatshwe ukuthundubeza i-corona mayingababamba. Iqonda ukuthi izobhubhisisa izwe South Africa. Abantu basebenzisa i-social media for wrong reasons. Eqinisweni, kodwa bengaswipe out abelungu bengasenelisa yini? Abantu abayekela ukusabisa abantu, abantu bayesaba abanye vele sabu ukuhlaba wona lamajebu hayi mina anguzwisisi ukuthi abantu bakuthathaphi khona ukuthi umuntu abumbe istori asibumbe and sihambe simemetheke sigcwale umhlaba wonke istori esingayisiso okungelona iqiniso okungelabo ufakazi ukuthi hayi lokhu ngempela ngempela kulobo ufakazi ngubonile nguzwile hayi mina ngazi msakazi abantu shuwa abananzeleli izinto abazifaka ku-social media zi-wrong kakhulu okhulumayo ngumama Khumalo ngiyabonga
umsakazi omuhle othandekayo okhipha izindaba ezinhle hhayi mina ngihlutshwa yindaba obunisa ubuduna ngoba ubuduna nobunisa yinto yefamily kayiyi kwenye indlu kodwa uzathola ukuthi laphana echurchi kukhona okunjalo umuntu ongasiwo wefamily usezendaweni yomlisi angaze kube khona lokho angazi induna yinduna bani
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 Sizibhethe ngezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso zamalungelo kwele Cameroon zithi kazilathemba lokuthi uhulumende uzaluphenya ngokugcweleyo udaba lokubulawa kwabantu magaza libutho. Kuvikwa kulezi pepheli zakwele Ethiopia eziningi ezibalekele kwele Sudan esezibanjwe ngomkhuhlane we-COVID-19. Sikhangele ebezihamba phambili. Umnumzana Donald Trump ube ngomongameli weMelika wakuqala embalini yaleli lizwe ukwetheswa amacala kabili iParliamente ngohlelo lwe-impeachment izolo. Kubhubhe abantu abangamajumi phose amane 38 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abedlula inkulungwane 1017 belo mkhuhlane lo. imisebenzi yobusela bezinga laphezulu obugoqela ukubamba izimoto ezithwala imali inkunzi ikhanya isanda elizweni. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamilinkomo.